abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi sasempumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akathi atheleka DCM January. So manzi ni wakati ujalira manzi dwa kini kakute ya galonga. Ugalonga kona nguwa jena kufidazi ni ya mankala ala nukata aliklini pe.
Amanzi akale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Bathe sebesivalile amanzi. Saqala ukukha emfuleni. Ayabe ngcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka njalo. Asazi ukuthi uhlupho lungaphi. Kodwa kwamanye amalokishi ayaphuma.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokithi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi esithi kunje bahlalele evalweni besesabela umkhuhlane ofana lowekholera osibhahile ilizwe lonke.
But nxa ukuthi lawana awasimatha engekhoyo, siyasebenzisa wona lawa akhona angcolileyo. Impahla zangkhona zezeke zingathenanga.
Ukunatha lalenze njani?
Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angkhona vele akhokhi ndingafika lani bethu khanye ukuthi kunjani yaba le nhlonze. Yesiphombo siphombo kukha kuphela kunje abantu abaqhipheka amanzi.
Liyabe liwasebenzisani?
Siyabe sinatha, sigeza, sitela ngawo.
Lizwa ukuthi uhlupho lolu lubangelwa kuyini?
Sikwazi, sikwazi. Mina njengama ngikwazi ukuthi qale sinjani.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yewangelocal board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa indlovu ezimbili zisilwa bathini, bathi tshani bokunjani obusafayo. This is what happened. Abantu bePhase 4 for us ngabantu abainnocent. Into kumele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa necouncil.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected because the council owes Zinwa 38 million.
Yikho sesifalile amanzi. Ngoba i-council isikoroda 38 million njalo kasiphenduki kulinhloso kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa le-council yewange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi kubo manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.